ubaba usithole onguyokhokhela imakhokhoba ukuthi bahlale phansi ngolwesithathu. Basebenazelela izinto eziningi ngomamela eParliamente ubaba uGordon Moore. Bazi balibalisa into zakhona. Basebesitsho nje hayi ngalokho ke ubaba uMoore bacela ukuthi amiswe ukubamela edalela eParliamente. Becela kithi province. Kube yinhlansa nje ukuthi bayiletha incwadi yabo nje izolo ukuthi lathi nje siyi-province yakobawayo silo mhlangano wethu omkhulu okuthiwa yi-provincial council lapho esihlala khona sicubungula eminye imisebenzi esiyenzileyo phakathi kwesikhathi leminye esizayenza njalo futhi kusikhathi esilandelayo lokho sizakwenza nje kusasa kusukisela ngo-10.
Umoyo nguye yedwa yini imakhokhoba ethi kayisamfoni kumbe bakhona abanye?
Cha, incwadi leyo ikhuluma ngomunye umama okumastafini ibizo lakhe ngeliqambe ngoba asikakhulumi laye laye. Bakhanya bebabili abantu okukhanya ngani bathi hayi la kuma-structures kabafuni ukusebenzana nalabo kodwa sizakhangelana njengekomiti. Ikomiti yami yahlala ntambama. Silubona udaba lolu kodwa olukababa uMoyo ayisikho nje ukuthi i-district yodwa ngoba le province inyanga edlulileyo bake balubamba udaba lukaMoyo. Uyakhumbula lapho ngisho ukuthi uMoyo mina engivalelisa wathi uya ku-study leave ekuhlanganeni kwakhe nxala ngangihambe ezindleleni uyajuda hayi zabuye ekupheleni ekuqaliseni kukaJune 1. Pho manje engisebenza labo bathi kakuyenzi lanxa ungumanager wekhampani ukuthi ngizothiwa ikhampani yatsha ungasasondeli lokuzobona ukuthi kati company itshe njani ubuyele futhi njalo kulive yikho abakutsho ukuthi ngawo umoya onjani uyabuye nezozikhulumeni. Pho njengoba kusasa besithi hhayi bakhanya bezamsuspenda-ke kuzachasisa udaba lwakhe lisebiziwe yi-National Council lapho esihlala khona eHarare.